Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle ondlela zimhlophe lapho lengali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni wa Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Mbimbitho 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe unkosazana Thokozani Khuphe engaba exexebuka lebizo le MDCT kumbe uza kupha igama ibandla lakhe akhanya eselibumba.
Kudlakela lolu abantu abalibonile zishaye ebhulera zishaye emahofisi nabo bulawayo, so besingasavukeli ukuthi senze umhlangano. So sesithe kakithi sokufanele sokwanele lathi sesithe kungcina ukuthi sibone ukuthi siyazihambela lathi sobe nokuthi akula muntu oyalelwayo.
Ukungalungisiswa kuhle kwemithetho yokhetho kunakho kudala imibuzo ngemva kokhetho.
Kuqakathekile ukuthi unkosikazi kaThamisa kumbe unkosikazi kamunye uprezidenti laye wamabandla awaphikisayo nxa esithi uthe wayakwenza lokhu afuna ukukwenza kutholakala i-ZBC siyathi yakhona ngale siyathengisa abantu.
Lamhla sisungula indaba ezimbalwa esizalethulela zona liviki ngobukhosi bamaNdebele. Ngubani vele omele abe yinkosi?
Lo okumele abe yinkosi yamaNdebele ngulo okumele aphume kulabo bantwana benkosi, inkosi lokubhengula abadudula phakathi kwelizwe ngesikhathi sokuqhubeka kombuso basiwa ngaphandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kambe unkosazana Thokozani Khuphe engaba exexebuka lebizo le MDCT kumbe uza kupha igama ibandla lakhe akhanya eselibumba. Ukhuphe wazise ukuthi sexexebuka kubandla le MDCT athi lilobudlwangudlwangu izolo emhlanganweni awenzele eBulawayo Amphitheatre. Okuningi asikunzweni ku-Anastasia Ndlovu obesemhlanganweni lo izolo.
Ekhuluma emhlanganweni awenzele eAmphitheatre kobulawayo labasekeli beMDCT, uMakhuphe uthe sebeqalisile ukucanda indlela entsha engelandlakela lona athe lusetshenziswa kakhulu ngabasekeli becele likaChamisa lanxa engamqambanga ngegama. Wengeze wathi kababuyeli emuva njengebandla, njalo uthe kabasoze bazihluphe ngalabo abephula isisekelo se-MDCT ngokukhetha umnumzana Chamisa ukuthi akhokhele leli bandla lanxa isisekelo lesi sikubeke sobala ukuba uMakhuphe nguye omele elame uTswangirayi.
Sithe kwakha ukuthi sizokhuluma ngezinto ezenzakalayo ebandleni lethu. Kudlakela lolu abantu abalibonile zitshaywe ebhuyera, zitshaywe emahofisini wabo bulawayo, sebesingasavukeli ukuthi senze umhlangano. So sesithe kakithi sokufanele sokwanele lathi sesithe kungcono ukuthi sibone ukuthi siyazihambela lathi sobe nokuthi akubula muntu oyalelwayo. So namhla sibuyele sazodeclare lapho ukuthi asingeke sisebenze labantu abaludlakeli, asingeke sisebenze labantu abafuna ukuthi bethathe amandla besebenzisa udlakela.
UMakhuphe uthe ekuqaleni kukaMabasa bazakwenza umhlangano we-Extraordinary Congress lapho abazakhetha khona abakhokheli abafunwa ngabasekeli bebandla, hathi okwenziwe nguChamisa.
I-Congress ikhangelele ukuthi siyibize ekuqaleni kuka-April. Asisoze sifuna ukuthi siphangisele kathesi lapho kumele ukuthi kuhlanganiswe khona ama-structures aseyenzile ngesiphangiphangi ekuqaliseni kuka-April. Senze i-Congress ngokuthi thina singabantu abahlonipha i-Constitution.
UMakhuphe uthe njengomkhokheli we-MDCT ngasoze asebenzelane labantu abathanda udlakela abakhetha abanye ngemihlobo kumbe abeyisa abesifazana, bona athi bagcwele kucele likaChamisa. ngaphandle kwabasekeli be-MDCT umhlangano walamuhla lo ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abebandla lamapostoli abamanye amabandla aphikisayo kunye leziphathamandla ze-MDCT ezigoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe lomnumzana Obethi Guthu. Umnumzana Bebe yena uvumile ukuba ibandla libhekane nobunzima obukhulu. Lanxa abanye besithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT selidabuke phakathi, abafundisi abazama ukuletha uChamisa loMakhuphe ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha bathi basaselethemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje ibandla leMDCT lithi lizethula isinqumo sokuba omunye wabasekeli bakamongameli bebandla uNkosazana Thokozani Khuphe othi seqeqebukile kulelo bandla athathelwe nyathelo bani. UKhuphe usola indlela uChamisa athatha ngayo isikhundla sokukhokhela ibandla leMDCT kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai owayengumkhokheli selokhu lasungulwa leli bandla ngomnyaka ka-2000. UKhuphe uthi nguye omele abe ngumkhokheli ngoba nguye wakhethwa emhlanganweni weCongress. Kodwa uChamisa wakhethwa waqala wakhethwa nguTsvangirai kwasekugcizelelwa lidale leNational Council ngemva kwamalanga amabili nje kuphela kufe uTsvangirai. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi uKhuphe usephiwe isikhathi eside kakhulu ukuthi akhumisane umlotha loChamisa kodwa kukhanya konke kwehlule.
Sonke kumele sazi ukuthi thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngo-Advocate 18 Nelson Chamisa, lesi sisekelo kumele sisilandele. National Council yasinika yabanika amalanga ayisikhombisa angezelela amanye amathathu. Saphinda saphiwa umsebenzi ukuthi sithumele abantu abahloniphekayo esigabeni ukuthi bayezama ukuthi bakhulumisane naye. Kwathiwa futhi yena upresident uChamisa uChamisa kumele azame ukuthi axoxisane nalo mamakhu. Konke lokhu sekwenziwe okukukhombisa ukuthi sokumele sizwe ukuthi impumela zangkhona zihambe njani. Bese sizivisela kuNational Council ukuthi hayi lokhu ebelibelisithume khona sesikwenzile impumela yileyo.
Manje nxa sikhangele osokwenzakele emahofisini lapha siyabona ukubana umthethwandaba ubaxotshile bona oKhuphe labanye. Ungasitshela ukuthi kusetshenziswa njani khona esigabeni?
Hayi thina ukusebenzela siyasebenza ngoba bona abakufunayo thina njengabantu bebandla loZulu kasisakwazi ukuthi bavele bafunane ngoba indaba zangkhona seziziningi sezidida ingqondo. Kwaqala kuyukuthi bayatshaywa bayesaba kwabuya bafuna ukubulawa kwantshintshwa kwatshaya abantu bavutshwa bona abatshayiweyo bavutshwa bonomathaya kababuthwanga bangena emahofisini yethu ngodlakela sabona ukuthi hhayi ukuthi sebe sikhuluma nabantu kungasihlupha because ahambe umthethandaba ubuye ucacile ukuthi hhayi okwenziwa ngumakhuphe nabantu bakhe kungaphandle komthetho. So yizezinye zezinto esizazihambisa kuNational Council ezenzakale ngesikhathi lapho esithunywe khona. Kodwa umuntu wonke nje ozibonelayo lolo ndlebe ozwayo uyazibonela ukuthi laba bantu ukuthi balenye injongo engasiyo njongo yokuthi siphathise abantwana baseZimbabwe baphume phakathi kwalobu bugqili ngohulumende wezani. Ngoba thina njengebandla le-MDC simele ilungelo likaZulu ukuthi sibalwele abalungelo yabo lenhlala kahle yabo, hayi khona lolu duba abalubonayo lapho sokuthiwa khona imvunyane lithi.
Bakhona abathi bona uNkosazana Khuphe ulosekelo kakhulu esigabeni seMatabeleland okokuthi nxa kukhona inyathelo elingathathwa kungabangela ukubana ibandla linqotshwe kukhetho. Lithini nalokhu?
Hayi ngeke ngabaphendulela bona ngoba ibabaziyo ukuthi abalandeli babo ngobani. Kodwa yami impendulo ngeyokuthi lonke lizibonele izithombe kaziqambi manga upresident wethu ubaba uChamisa uhambile emandebeleni eMatabeleland lapho elomsha abelihlangana lozulu lezulu ecross gate. Sizibonele uzulu uziphumele wagcwala wathi phamu ehlekelela ethaba ekholisa wasuka lapho waye eMatsaw ubaba eplant uthethe ndichamisa lizibonini ngenxa izulu laphambanisa ukuthi ngayizulu izulu kaliphambanisanga abanye abantu babezengese emgwaqeni bebehamba bebhajwa.
Alo ke ngukosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, umnumzana Chamisa wanqotshwa ngumnumzana Douglas Monzora kukhetho lokudinga unobhala jikelele ngesikhathi wonke umuntu ecabangela ukuthi ulosekelo lwabantu abaningi kakhulu ngomnyaka ka-2014. Lokhu kutsho umnumzana Dan Moyo osekela unkosazana Thokozani Khuphe kwingxoxo esiyenze laye kutshengisa ukuthi uKhuphe engaba elabasekeli abaningi kulo Chamisa. Siqale ngokubuza uMoyo ukuthi isinqumo esithulwe emthethwandaba kuviki edluleyo sokuthi uKhuphe angavimbeli abanye ukusebenzisa ihofisi yebandla yakwaBulawayo singabe na sitshengisa ukuthi uKhuphe usephelelwe ngumphako.
Well, angeke ngikomente nge-lawsuit le ngoba angikwazi, angila ma-details okubana yayibheswe on what, lokubana i-province, ngoba ama-office lana ngawe-province, masiya eqinisweni, ngama-office e-province, but uMakhuphe njengo senior yomhlangano, obviously, uli access to ama-office lawo, but ngomthetho wona ngama-office e-province. Konke nje okucacayo ngakho khona lokhu, yinto yona le yokubana kumele kuhlale phansi kukhulunyiswane. Ujaji layo onguyena othuthise indaba, ethuthise indaba yona le, asikwazi ukuthi yena ama-reason akhe uthe ngawani ukuthi abone, afeve uchairman we-province over u-acting president we-party.
Manje ubona udaba lolu luzaphetha njani? Kukhona yini okumele kwenziwe ukuthi udaba lolu luhle luphele?
Ngithi nje into elula leyo, kumele kube le extraordinary congress, abantu bakhethe, bazikhethele ileader yabo abayifunayo. Then i-problem esilayo ngamaZimbabweni abaningi, especially ma kubuya kuyo le ndaba le kaChamisa yokuthi kuthola abantu, sayibona lezi senzakala ngo-2014, kuthola ama-province wonke anominate uChamisa for Secretary General. UMonzora wathola i-nomination eyi-1, but wamguqa masukuywa ku-Congress. So, akusimangalisi nalokhu kuthiwa kule height abantu okuthiwa basupport uChamisa. Asiyeni ku-Congress abantu bazikhethele, kuqaca ukuthi ngubani ozotheka over.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo wesigaba se-MTCT ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Indiana ngapha kwelemelika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhla iqula lomanyano we-European Union likhangelelwe ukuza elizweni ukuzohlola ukhetho oluzenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Iqula lomanyano lo lalingasavunyelwa elizweni ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi leli qula lingeza elizweni lizohlola ukhetho. Leli qula liza phambilini kokhetho ukuze lenelise ukubona ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa ngokukhululekileyo na. Kodwa lokhu kungethulwanga imithetho ekhangelane lezokhetho ekusisekelo sombuso welizwe esitsha. Lolu ludaba oluhlaziywe kabanzi edalele ephalamende ngeviki edluleyo. Sixoxe lomela ibhinga kuleli dale umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi ukungaphi ithuba lokuphuma emisakazweni kwamabandla aphikisayo ngokunye kokwephula umthetho okwenziwa libandla elibusayo.
ingakhulu okuphume kwaba sebhekene ukuthi i-Electoral Amendment Act leyi esiseParliament ediscussayo kathesi ungane yayika yenze ama-reforms wonke angabakhangelelwe ngabantu beZimbabwe ukuthi ukhetho lolu oluzayo kube lukhetho luyakwenza ukuthi omunye lomunye ethi hayi nxa ngidliwe ngidliwe ngendlela efaneleyo kube ne-level playing field. Okwakhathesi ke-Electoral Act yona leyo kayitshengisa ukuthi lokho kungabe kuyikho kukhona kathesi.
Kahle kahle singathi kuyini okungenza ukuthi ukhetho solwedlule abanye bakhala khala?
Okukhona kule ndaba ezimbalwa okuyizo ukufuna ukuthi zilungisiswe okuyakwenza ukuthi nxa sonke sisiya ekhethweni sithi hayi lapha kukhethwe ngendlela efaneleyo. Ngiyakholwa okwakuqala yimidiya intatheli zezindaba in terms of umthetho wethu iZBC siyakunazelela ukuthi iZBC ine TV station eyodwa. Siyakunazelela njalo ukuthi iZBC inama radio station mhlawumbe kathesi ama radio station kahulumende ngiyakholwa sefike aba mabili mathathu mana mbe mahlanu enjalo. So ke okukhona ukuthi ama broadcasting stations wona nawo imedia naleyo kufuzile ukuthi khona nxa kuyekuthi isiyaripota iripote ngendlela efanayo kungakhathalekile ukuthi iripota ngomnankagwa kumbe iripota ngeChamisa kumbe iripota ngomduru kumbe ngabanye labo abamabandla atshiyetshiyeneyo. Esikudingayo ukuthi iZBC nxa kuyikuthi umama uMrs Mnankagwa esiya koChirumanzi idonse izimota zayo zonke iyekhipha ilive yosikhathi khona ngale kuqakathekile ukuthi unkosikazi kaChamisa kumbe unkosikazi kamunye upresidenti laye wamabandla awaphikisayo nxa esithi uthe wayakwenza lokho afuna ukukwenza kutholakala iZBC siyathi lakhona ngale siyatshengisa abantu ukuthi hayi undoda lo owebandla eliphikisayo naye uthethe kule nkosikazi inkosikazi lakhe nanti ngoba akula mehluko phela phakathi kwenkosikazi likaChamisa nenkosikazi likaMnankagwa. Esesikubona ukuthi ungani sokufana nje lesikhathi samgaba lapho esasibona khona ukuthi khona iZBC nama-radio station wonke ayilandelela lapho wawuhamba khona ubaba umgaba kumbe lapho wawuhamba khona inkosikazi lakhe. Osokusiba yikho okufana lakathe kuhanjwa nje lapho kuya khona uMnankagwa kuhanjwa khona nje lapho kuya khona umfiliya uMnankagwa unkosikazi kapresident uMnankagwa. Angiyabona ukuthi kathesi usilayidwana usengenile nguye osengu-chief elections officer. Siyakuthabela futhi lokuyana yimbali yakhe siyayazi yimbali ka-2013 ngeka-2008 lapho kwahlala khona amaviki ambalwa ama-results engaphumanga usilayidwana esebenza ndawonye no-George Tewish. Sesitsho njalo siba khona lapho sikhangele amabutho awafakwe phakathina kwemizi lapho ohlala khona izakhamizi emadolobheni kanye nemakhaya. Ngikhuluma ngaphaya edinga kula mabutho amaningi alocations emakhaya engelalutho alwenza ngaphandle kokuhamba esiyahola ephenduka ezokwethusela izakhamizi ukuthi zazisekele ibandla elilodwa okulibandla eliyilo okuthiwa yile libusayo. So konke lokho kuze sikulungisise ukuze sizwe sithi hayi sesiyangena kuhle phakathina kokhetho olulandelayo.
Alo-ke umnumzana Prince Dube Kosibanda umela iBhinga edalela ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpofu uhlangane labeZimbabwe abedlula amakhulu ayisithupha abaphephelele kweleBotswana phezu kodaba lokuthi baphindele ekhaya ngeviki edluleyo. Kodwa iziphepheli lezi zithi zifuna ukuthenjiswa ukuthi azisoze zahlakanyezwa uma zingabuyela ekhaya. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ukwesaba kwesiphepheli lezi ukubuyela ekhaya kulandela kwethulwe umgabe ngolwesine otshele intatheli zindaba eHarare ukuthi wasuswa embusweni ngendlela ebuhlungu. Umgabe uthe kumele akhulumisane lomnangakwa ngodaba lolu kwenzela ukuthi lulungisiswe ngemfanelo. Uthe umnangakwa usesikhundleni lesi ngenxa yokuthi wasiphiwa libutho hathi uZulu weZimbabwe. Uthi ibutho lahluphina intambo zombuso labulala amapholisa ensitha akuhlangothi lukahulumente olwe-Central Intelligence Organization labanye ababefisa ukuthi uNkosikazi Grace Mgabe athathe isikhundla sikaMgabe. Umphathintambo wendaba zekhaya umnumzana Obert Mpofu usanda kwethula umbiko wokukhanga isiphephelo ukuthi zibuyele ekhaya. Wenze lokhu ngesikhathi sithekelela inkamba yeDukhu i-refugee camp lapho uhlala khona isiphepheli. Umpofu uthi uhulumende ufisa ukuthi abantu abahlala ngaphandle kwelizwe leZimbabwe babuyele ekhaya bayelithuthukisa.
Bangcono babuye sizokwakha iZimbabwe sizonke.
Wethule lokhu ecizelela inkulumo kamnangakwa osanda kwethekelela ilizwe leBotswana kodwa kukhanya inengi lisithi liza ke lime kancane liqale libone ukuthi kwenzakalani kwezombusazwe ekhaya njengoba uMgabe elokhu ezonde okumangalisayo ngokususwa kakhe esikhundleni ngumnangakwa. Bathi iyethusa inkulumo kaMgabe othi kawunanzi umbuso kamnangakwa. Omunye walabo abathandabuza ukuthi sole nguquko eZimbabwe ngumnumzana Mthabisi Dube.
Baba Mpofu simzwile sibili ukuthi utheni kodwa mina bengingakasuthiseki ngalokho akuthilo. Sizabona nje ukuthi uhulumende uzayenzani ngendaba le violence. La kungananzelela uMgabe ukhulumile and indlela akhulume ngayo iyethusa kakhulu. Ingenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungaba lodlakela ngoba kusobala ukuthi isimo sombusazwe asihlalisekanga.
UNkosikazi Alice Ndlovu layo uthi kasokabuyele ekhaya ngoba khathiswa umzimba okwethulwe uMgabe.
Ngendlela uMgabe akhuluma ngayo lenkokheli yethu le ebusayo ayinandanga. Kodwa ngapha baphethe bathi sibuyele ekhaya. Sizabuyela njani ekhaya bona umumo siwubona ukubana kawurayitha. Ungavuka udlakela at any time.
Imlayezo kahulumende omutsha ukuthi iZimbabwe entsha izaba lokuthula kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu. Umpofu uhambo lwakhe eBotswana uthembise ukuthi abantu abasoze behlukunyezwe bengabuyela ekhaya. UNkosazana Edith Mhlanga uthi bayithuka ikakhulu uma besizwa uMgabe esidla amahabula ngokususwa kwakhe esikhundleni sikamongameli.
Inkulumo kalo wayengumongameli uRG Mgabe iyasethusa ikakhulu thina singaphandle kwelizwe. Ayitshengisi umuntu ofisa ukuthula ikakhulu ngesikhathi esinje sikhangelele ukhetho.
Baningi abantu abaphiphela kwamanye amazwe kulandela ukukhahlanyezwa nguhulumende kaMgabe. Abanye bathi bazaphindela ekhaya nxa sokubusa ibandla eliphikisa elezanu PF. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Kulandela ukudonselana ubukhosi kwabathathu abosendo lakuKhumalo, umnumzana Bulelani Collins Khumalo, umnumzana Peter Zwide Kalwanga Khumalo lomnumzana Stanley Raphael Khumalo, namhla iStudio 7 isungula ingxoxo eziphathelane lobukhosi bamaNdebele lokuthi ngubani kanti vele omele abe nguye inkosi uqobo. Siqala lezi ngxoxo nomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethe ecubungulayo umbusazwe, osichasisela ngokuthi isizukulwane senkosi uMzilikazi simi njani njalo ngubani omele abe inkosi.
Kanti akumelanga kube yinto edidanisa abantu amakhanda ibaphice. Kusobala ukuthi lo okumele abe inkosi yamaNdebele ngulo okumele aphume kulabo bantwana benkosi, inkosi loBhengula, abadudula phakathi kwelizwe ngesikhathi sokuchitheka kombuso basiwa ngaphandle. Ngoba kusesatshela ukuthi yibona ababezokuba liziko lapho amaNdebele ayezokotha khona esevuselela amaseko enkosi entsha. Laba abanye abaphuma ezinkalweni zamajaha kaMzilikazi anjengo lo ndoda ozibiza ngokuthi uMzilikazi wesibili, uthi yena ungumntaka uhlangabezwa. Uhlangabezwa akanaso isabelo ekutheni angaba yinkosana kwamthwakazi ngoba lokho kwamehlo lesaphila akazange waze walinganiselwa khona ekuthini sekuswelakala uNkulumane ukuthi nguye ongaba yinkosi. wa uNobhengula ngoba wayevele yena esekhohlo ngeke uqhamuke namhlanje umuntu wesizukulwana sakhe athi ufuna ukuba inkosi lapho uyise angazange waze wazilinganisa khona uyise mkhulu lapho azange wazilinganisa khona ukuthi angaba inkosi bese kuthi ke laba abangabe bephuma kwabanye abantwana bakaNobhengula abanjengabonyamande abazalwa uNobhengula angabe inkosi labo ngokwesiko lesiNdebele isiko lesintu isiko lakwaNdwandwe ngeke bakwazi ukuthi bathi bangasigaqela isihlalo sobukhosi bamaNdebele namhlanje ngoba ngokwesiko lakithi kumele umntwana ozokuba inkosi kube ngulo ozalwa unina olonina owathathwa wabuya futhi yena wazalwa inkosi vele isibekwe isihlalo esihlalweni sobukhosi uNyamande okuyozala lapho Peter Zwide Khumalo aphuma khona kusendo wamzala inkosi Nobhengula yamzala nomamkhwanazi wayengunkosikazi kaNobhengula wokuqala umamkhwanazi umbhida okalodada yikho kwazala khona uNyamande uNobhengula wayeseselijaha nje umzilikazi esaphila siyazi ukuthi kwathi uma izozala uNyamande kwaqala kwangathi inzalo iyehlula sagcina thina bakomkhwana samendisela enye intombi okuthiwa ngumfazi wamajaha lapho-ke umzilikazi nawazalela imijaha futhi bonke lawo majaha uNyamande nomfowabo bazalwa uNobhengula ngakaba yinkosi abantu babo ngeke bakwazi namhlanje ukuthi bangathi bangaba ngamakhosi kodwa-ke abantwana bakaNjube abantwana bakaMphezeni abantwana bakaSidojiwe nabantwana bakangubuyenda okuyibo abantwana abadudu labasuswa elizweni uRod wabaseSouth Africa abanye wabaseEngland yikho lapho kungaphuma khona umntwana ongathatha isihlalo sobukhosi bamaNdebele namhlanje uPulelani Collins Nobhengula Khumalo uphuma ekhalweni lukaNjube yikho-ke phakathi kwabo labo bathathu usiba nguye okhanyiselwa lilanga abanye bekhanyiselwa yinyanga lezinkanyezi.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu luyophetha njani? Nanku uhulumende wala ukuthi luqhubekele phambili agcotshwe ukuba inkosi.
Khona bekuvele kungasimangalisa ukuthi ngomzamo wethu wokuqala sisithi sibeke inkosi yamaNdebele uhulumente waseZimbabwe ovele esaziwa emelane lokuchitha konke okuyizinto okukhonayo lo mthwakazi ahlavele avumele phezulu bekuvele kungasimangalisa lokho.
Kanti ngiyakuzwa lapha uthi ngokwakuqala lokhu kodwa siyakwazi ukuthi ukhona owagcina ezifaka esihlalweni umnumzana Raphael Khumalo. Ungathini wena ngaye?
Hayi, zonke lezi zehlakalo zontathu ngizosithatha nje ukuthi yinto eyodwa eyenzakale ngasikhathi sinye uhulumende ofanayo. Ungakubhekisa konke kwenzakale within 3 months yikho ngithi umzamo wokuqala angizukuthatha ngikwehlukanise. By the way, angideleli imizamo yabantu abanjengabo Raphael Stanley Khumalo. Mihle ngoba ubabe ngabendlaleli kwabe iBhayibheli singathi ngoJohane umbhaphathizi ohamba phambili ukwenza ukuthi endlaleli ukuza kukaJesu asikudeleli konke okwenziwa ngoPeter Zwide Khumalo konke kwelekelela esifisweni sikamthwakazi ukuthi inkosi bekhona abasizozitha bonke laba bantu bonke laba bantu bayimifula egerizi siyathelelwa nje olunye oluthiwa ngumthwakazi.
Hello ke umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazo ubexoxala eStudio 7 ecingweni yaseSouth Africa. Kusasa kuhlandla lesibili lalingxoxo sizaxoxa lomnumzana Greta Sibanda isikhulumeli senkosi umnumzana Stanley Raphael Khumalo.
Hayi kuvele thina kithi lokho kusobala ukuthi vele inkosi yinye baba kanti singakukhangela igcotshiwe yiyona leyo nkosi egcotshiwe yinye uStanley Raphael Khumalo ugcotshiwe laba abanye yebo yebabuya labo bavela kodwa into esiyijabulela kakhulu ngeyokuthi khona bavusa usinga phakathi kwabantu bakithi beMathebeleland ngoba kathesi ngiyakubona ukuthi sesivumelana sonke abantu bakithi beMathebeleland ukuthi hayi sokunesidingo sokuthi kube le nkosi kodwa kasikavumelani ukuthi ngubani oza kuba khona.
athiyani indlebe kusasa kuhlelo lwethu lapho esizaxoxa ngobukhosi bamaNdebele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande, ngesitha sidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.